chiti moswera zakanaka.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso yeBusstop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezitaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi uxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo engcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa ukuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa ukuthi uhulumende akwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abaliholayo liluthwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika nangabe yini lokhu abakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngutamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona. Akuhlalwe phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bahole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lowo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngazake ngithulayo bekalayo kodwa nxa kuvunyelwane kuzayidinga. Kanti yona la inika abantu ayihaza kulezi nsuku ezamabhonasi lani kuyithethe ngaphi? angithi ulako emqhakini ngahlale phansi kulungiselwa nokuvunyelwana engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS kodwa ulumende imali uyithathako bekayithathi ngaphi akudingi babalisi abakumende kanti angithi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende eminye yakhona yikuholisa izisebenzi zikahulumende uhulumende kumele ayidinge imali angavuki ngolaka abantwana nxa belambile egumeni kabajejelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokuthi nxade befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala engathi uJesu uthi yena umntwana nxa ekhala alimniki litshe nxa efuna isinkwa nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando wokudinga imali ngowakho uhulumende kayijinge uzayithola ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavala izikhala zonke lezimpohlakazi
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe athiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze lawo athi kasoze azihluphe akoqela elemthwakazi Republic Party iNCA kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU-PF lamacele omabili oMDC njengokuthembisa kwethu izolo ntambama nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kuliphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli namabandlethu sitsha singeni abantu labo bazokhalala bethi asibungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayaqila labantu kodwa singakhalala thina sibatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe omunye ngabuza ukuthi iliza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho
ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurecord yeshiyeshiyeneyo emazweni ashiyeneyo kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libuzwe libe yilizwe into zonke ziqalela khona la kuma irregularities nala akhona uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlela ukuthi sizolegitimize iZANU-PF sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yabakhona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize imvelo ngetiketi nesisiba khona yiyo ebusayo sinanjenge-MRP kumele abantu bekuzirisearchethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF iluhlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokhu engakuboni ukuthi iZANU-PF yenzayo thina njenge-MRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirobhe ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuthi kuqunyuliswe usokwale ukuthi iZANU-PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu
phose lokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo
angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina sifisela abafowethu abe emthokazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho. Ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthokazi ebalwelayo labo baphathekile kulolo khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified. Kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezikhiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukulikuma sifiso mhlawumbe esingaba silungile. Kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izamelwe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo. Ucele lezo zikhiwi zimanishe futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu. Kodwa ke akumelanga sinathi imveleko. I-message yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa uLookout Masu labanye babo omangena nathi sokumele sisukume silwele lendaba.
Umnumzana Masongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lontungameli Nkomo weStudio 7. Lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Umamandi lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu, ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakazi indaba ezimnandi osithandeki Dr. Skandi ohlungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyawezwa ngabandla akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula ulaula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo sikayizwa ukuthi tikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyise sabulandisa abantu bakithi ngegugurawo njengoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona into isafuna nalezimbabwe into yabe una kudala basebenzise bezikhadi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngesitrathi sensane esiyise salimasa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeli qembu enginibona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oil
anibonanizanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo angithemba kula muntu ongaboni ukuthi i-coronavirus iqanjelwa umanga coronavirus elizweni lelavele iqanjelwa umanga kula corona lapha elizweni i-corona izanophila buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emehlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa ubesima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophila abantu baphindwa izanophila abantu bahlukunyuzwa izanophila abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakalo zezanophila laba vele akusobantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabo ezimbi abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusobantu abamfaka ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu laba ngezenzo kuphela abazenze ebantwini kuka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebhenki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabhenki kakula mali kodwa amaqhubaqhuba emali atholakala endlini makuthiwa kubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebhenki ngani kakula mali ilizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupting umnankakwa umnankakwa yiso isikhohlakali sakuqala lilisela lakuqala ngoba umnankakwa uthintakala endaweni konke ebubini lobu umnankakwa ngokuhamba phambili ebubini lobu obenzakala elizweni bonke umnankakwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakazi babahle bestudio seven sengathi inkosi yomusa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli nabalaleli inkosi yomusa ingaba lani ngibingelela olibingelelayo ubeka ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanisu sengathi inkosi yomusa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda basakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawoni kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uzakuhlonipha namalungelo wethu sindawoni simoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani lapho elikhona ngiyabonga amini
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfo kandlovu laphana ePlumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbubona laphana ebed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke iyunifomu ebhalwe zetherapy ngamasela amakhulu lawo okufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyangabona laphana ebed bridge laphana kuzimbabwe site elinye ipoyisa libuza omunye umama ipassport umbuza kanjani ipassport umuntu esezweni lakhe uma ngabe ufuna ukubuza amadocuments kufanele umbuze isithupha kodwa mbone esediziswa lo mama ekhishi i-R300 zama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethi imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza ipassport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa uyephi uzukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba amasela asuka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje umampoyisi ehlukumeza abantu uhlube kwasila yilo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazi abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ngokuphila lati hayi bayangisa laba bantu lo mhlobo lo Jimbe balo hayi yikho ngesinskadi izenye incomo yemarathima isali inqunywe phakathi izwe wansi labo bezihlalele bodwa bezidlimbe bazabo lati sizihlalele zodwa zingabantu. Ngiyabonga uShalanze Thembisa.
Sanibonani, sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngoJemo. Ngajabulela audio mayingafundwa. Simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sihotele imthwakazi. Kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho. So siyokulahlisa abantu sokusekugcineni. Wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC Alliance kaChamisa. Yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ingakhipha isifo lesi esiyiZANU-PF. Kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC Alliance sikhipheni iZANU-PF. Okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi. Sike silungiseni sibone. Sobilokhu silahlisa abanye kusasa kubuye lowo yengubani. Lamavukana angeke ayenze lutho. Ngiyajabula le audio mayingafuni.
Ngalibonani msakazi omuhle. Mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni, bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani. Mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngedozi kamqondisi kabayazi ipolitiki. Ngoba into kamqondisi ayiladu, into kamqondisi ngumbala, ayiladulo, ayilamlenzi, kayicaci. Ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident. Qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident, i-51% uzayithola yini emadebheleni ndiye ngalivotelanga i-country wise. So into kamqondisi ayisiyonto yokuthi ingakhulunywa kuhlezi phansi kunathiwa amatiye madoda. Nxa lifuna ukuthi imadebheleni ndizibuse, linabantu elokhu elithi mqondisi mthwakazi, kumele ukuthi ngasikhuluma kunje abantu besegangeni, ngasikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule, hayi lokhu elikukhulumayo lisithi hey mqondisi, mqondisi mandebele ezimeleni, mandebele ezimeleni, ye kwathini kwathini, lihlezi phansi linathitiye.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON wesibaya sika Group B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa, yena othi iqembu lamaWarriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutha kusigaba lesi.
Elizanqoba kusasa liza kuba namathuba amaningi okubana liphumelele, ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw. IZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina, kube kanti iMalawi izahlangana le Senegal. Kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea, kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili. Lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini abakwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kumagrupu abo, kodwa elama points lama goals angcono kulabanye. Ubona njani okunye kuya phambili ngomdlalo lo? Kuqakathekile ukubana lezi mabu kusasa lapho elidlala khona le Malawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuya phambili abe maningi. Sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we-COVID-19 baphuma bonke bebengela mkhuhlane. Bekule hungahunga lokubana umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNorman Mapheza ubebanjelwa umkhuhlane, kodwa sokutholakele ukubana hayi lokhu ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNorman Mapheza uzabe pho khona. Umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uNolan Jimson yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele, kodwa bamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe. Nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe, uNomen Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana batshayele egedini njalo bahlohle. Mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNomen Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo, ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum. Njalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani kamsoko beqalisa. Kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal, ngabe ngamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele mambule.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo. Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Kusele kumi iqembu lewange lele RNL Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lo daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeqeshi weqembu leRNL ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano Wafa Wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaywa kwembewa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina siyabulile ukuthi sesekufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think we are kungathabisa iqembu lethu yonke arena lingabe sithathi sasazama ukuthi siyenze esikwalisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besiwe ngumangoya amaqembu omabili engenelisanga ngokulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili. Iqembu lewange litshayele Bosa 90 nge-1 kanya, njalo uhlwehlwele abafana bechipangano ngumdlali wake wadlala isikhathi eside kwisigaba se-Premier Soccer League edlalela iqembu le-Chicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-RNL.
Sibona ngathi sizathola igeme enzima kakhulu ngoba liyane enye team ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela i-team yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni ye-White City edolobheni lakoBulawayo ngempelaviki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khonale emalahleni. Umncintiswano Wafa Wafa ubuvulela indlela yemidlalo ye-league, njalo abe-Southern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kaZibandlela. Umqeqeshi weqembu le-indlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano Wafa Wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo ye-league.
Especially this bonus period endaweni webhawuthi okulama-loopholes wethu lama-players who are fit who are good webhawuthi ngase sikhalisa in i-season yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama-areas esirongo khona kungako. So isincedise kakhulu
la maqembu ali-10 lathoba molumunye kusigaba se-Southern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelwe ukuba kudlalwe imidlalo eyithoba molumbili kuthi ngensonto kuza kuba nomdlalo owodwa. Ngibe i-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale le-Congress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane nezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela umotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lama-Democrats kulolu daba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of i-democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama ama as human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and the lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna kuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Ama-democracy ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. I-debate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alitshumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awakhetheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandle ngesithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.